baqi imisile kulama clause athile ayitshengisa ukuthi kumba khomba ukuthi kuunit code leyo i-home affairs remains kuzapho. Izaphu yiyo eenza such agreements kwaba lama clauses wona lana ngokuthi khona i-home affairs iyahlala ikuzaphu. I-ZRP yona liyana liyana is just a clear indication it yona Zipra Forces. I-Zimbabwe National Army ZNA. That name comes from Zanda. So ke abantu abakwazi konke khona lokhu engutsho kodwa abanye abakwazi yikho khona lokhu. I-badge yona liyana e-police liyana yasungulwa ngenkomo liyana. So yikho lapho abathi wona hayi wena vele ubambe lapho lwani ebambela phana. So ke ngaleyo ndlela kwatshengisela ukuthi khona i-home affairs iyaziyekuthela lapho ephela khona vele kumbe iyaphela mba kayitheli kodwa isale kuzapho. However ke of now of late akula unity ekhona kathesi laphana iqiniso kalikhulunye ngoba uKheni Mathema lolokhu uzweni lokhemba uMokati i-national chairmanship yayimele ukuthi sihlale ise ikuzapho i-national chairmanship ngokusungulwa kwayo. Okay, kathesi vele kusokuhlela uSimon Kha umoya khona phana noKheni Mathema lokhemba akusele omunye umuntu okhona lapha akula laphana ongakuklema ukuthi khona urepresent izaphu laphana akusela enjelini masungama elders lana then just they asikuthi ngene usakhuluma ngokwezaphu lwana usehlale ukuthi akula lapha ngakhona vele lozeke kuzaphu uyafika endlini eguquleni izaphu yaphuma laphana iyaziwa ukuthi imile lapha upresident wayo lo the late Dabengu lapha kulo acting president kathesi okhona. So bahamba ku-Congress izaphu lesakhulunywe lapho ukuthi khona ibambane lezanini
itsho ngani ukuthi kungabe kuyizaphu yakuqala le
vele i-breakaway phela bangena laphana basebephuma abaphumayo leka so zaphu 2 zaphu 1 kumbe super zaphu izaphu abasalayo laphana abasalanga beyi-leadership basala bengabantu abaseleyo njengokuthi khona abantu bazihlalele khona ngale ukuthi khona omunye nomunye sejoyinile by default ujoyine izandu kanti kwaba nembangela ezabangela khona kuqala ngokungalandeli izinqumo ezazibekiwe njengoba kathesi nje sikhuluma sezinje so khona kuqala ngokungalandeli izinqumo ezazibekiwe laphana ukuthi khona hayi sizalandela lokuthi khona i-home affairs isale lokhu isezandleni zezaphu kukho lokuyimfihlo okunye singasoze siwuchaze laphana laphana okungazange kulandelwe okwenza ukuthi khona odabengwa laba labanye bakhe befulathele ubukhokheli bukamgabe kuzani.
Sesikhangela zona izikhundla zonke eziqakathekileyo ukubutho lakuhulumente singathi abezaphu labezipra bakhona ngokufaneleyo.
Of late njengoba kathesi i-army vele ikhomandwa ngu-former Zipra Cadre inanzelelwe khona laphana uzukhangela ezinye izikhundla eziningi-ningi nje vele zibanjwe kathesi yi-Zipra akungananzelelwanga khona kuphela yi-vetting ye-Zipra. I-Zipra kayivetwanga ungabiza kathesi yakwani i-brigade bagcwele abantu base-South Africa lapha bakhona eBotswana lapha khonapha ekhaya lapha bakhona abasekesile abangazele kuthole lutho zero. So khona khona kubuhlungu ebantwini lokuthi yikho sikubonayo ukuthi khona laphana ayizipra ke zengeli kinanzelelwe ngiyitsho.